Vanhu vakaitisa chipakati kwobunzima njengedhorobho rikaBulawayo. Ndingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhoke dase-Epping Forest naseRochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakulemabhebhe Phumula, Mpophoma, Njube, Nkulumane amanzi. So ke lokhu ke thina ke sike sihlafuna lolu daba namhlanje apho sesigcotshiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sawuseko dorobho lakoBulawayo, meya wedorobho lakoBulawayo, director engineering, chairperson we-finance, chairperson we-future water, the chairperson we-engineering, sicela nike lihambe lindikula liyebona uminister of finance, liyebona uminister of water, liyebona uminister of local government. Sicela lidiclare ukuthi idorobho lakoBulawayo is a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobheni lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyane eka-injiniya wethu isiyane, kodwa-ke kathesi ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 watershedding. Ake niyekhulumisana namathi nase kwehluke sizabathuma beyebonayena upresident Nangaa ukuze udaba lolu lulungu, ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitha uBulawayo imali yokulungisisa udaba lwamanzi, it is like declaring a second Bokoraound edorobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu lakoBulawayo, ngoba in short kathesi ngamafitshane nje ngizathanda ukuthi-ke ninikezeke isigodo sikamthwakazi-ke isekhathi yamadamethu. Singakhangela insiza meyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-50.46%. Sikhangele ukuthi i-depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa ncema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ngeze sikhangele kumzingwane esithe samdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apha ncema ekade ku-21.97% izada lithi idikomishineke ngo-June 2024. Sikhangele imthwabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kuthule kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-DM the can push us ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela-ke kulethu esithi ngi-water rule ku-water act ethi rule 21 ethi kumele nibe lenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yikho ke size sejele enjengaleyo. Kodwa-ke isimo sibi eziphalenje zamanzi sithi-ke Bulawayo njengakathe siyakhuluma izulu liyana sithi imithandazethu namhlanje izwakele nakanela njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakoBulawayo zithele amanzi. Kodwa-ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuza landle ukuthi ngake abanye ama-partners ukuthi-ke besifakisanse ukuthi befake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zezinceseke nokuthi-ke la amadibesiyawathuma ukahlangale-government bengabuya-ke bendabaphetheyo ukuthi sincedisane edabeni lwamanzi.